Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zinye ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Engingabutho ukuthi-ke udaba lwemali ukuthi kusetshenziswa imali kanjani lidaba ukuthiwa i-monetary policy. I-monetary policy iyabe ivele ngakuvela we-reserve bank niye okuya nasombono. Engingabutho ukuthi-ke umakomiti nawo ayenelisa ukuthi akhulumisane laye umkhokheli we-reserve bank.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi uhulumende weZimbabwe kumele avumelane lele South Africa ukuze kusetshenziswe irandi njengemali yeZimbabwe.
Sizakhulumbula ukuthi kulento ukuthi umngane wesitha sami layo yisitha, isitha sesitha sami kusho ukuthi umngane.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke embusweni. Lamhlanje lilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wengculaza emhlabeni jikelele ele World AIDS Day. Sizakuzwa ukuthi umeli weMelika eZimbabwe uthini ngalomkhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi eZimbabwe kumele lamukele irandi lakwele South Africa ngokugcweleyo libe yiyo imali esetshenziswayo elizweni endaweni yedola leMelika. UTsvangirai wethule amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentathelizindaba eHarare, lapho asole khona kakhulu ukwethulwa kwemali yama-bond notes esithi kayisoze iphathise ngalutho. La ngamazwi agcizelelwe ngumabhalane obona ngokuqhotshwa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe.
UZulu wonke kanye labantu abakhangena-ke ezi-economy bayatsho ukuthi kungaba lula nxa iZimbabwe ingaze ithole kumbe ukuthi ingaze yamukele ukuthi isebenzise irandi ngokusemthethweni, ngoba iSouth Africa sivele yikho lapho kuthiwa khona ngesikhiwa our biggest trading partner iSouth Africa. Njalo iSouth Africa okwesibili ivele iseduze leZimbabwe engumakhelwane, okuyikho okwenza ukuthi kungaba lula ukuthi kukhulumiswane ilizwe leZimbabwe isebenzise irandi, kwenza ukuthi le mali esetshenziswa ngabantu ibe yimali ekhona abathi ngesilingu i-circulation, ngoba kuyabe kulula-ke ukuthi irandi libe khona elizweni ngesikhathi lapho kufuneka khona ukuthi abantu bathole imali eyaneleyo edlula ezandleni zabo. So ngaleso sizathu-ke kulula-ke kumbe ngaleso sizathu kutsho ukuthi ku-press conference-ke u-president Tsvangirai ubevele ekhuluma khonokho-ke okuvele kubonwa yizingcitshi-ke zomnotho.
Njengebandla lilamalunga edale leparlamente, njalo lawe ulilunga, selike lathatha isikhathi yini laluphakamisa lolu daba eparlamente lakhulumisana laye ubaba uChinamasa umphathintambo wezemali lo siba lukhulu webhange elikhulu?
Engingakutho ukuthi-ke udaba lwemali ukuthi kusetshenziswa imali kanjani udaba ukuthiwa i-monetary policy. I-monetary policy iyabe ivele ngakuvela we-reserve bank niye okuya nasombono. Engingakutho ukuthi-ke umakomiti nawo ayenelisa ukuthi akhulumisane laye umkhokheli we-reserve bank sebekulinganisile ukuthi kunganikezwa njani. Kodwa-ke la ipolisi yangikhona eyabivela-ke umkhokheli webhanga elikhulu eleZimbabwe ye-reserve bank iyipolisi eyayivelela kuhulumeni umkhokheli Reserve Bank angazabe nakho kumbe akulalele akuzise lokho okufunwa abantu be okuqhakathekileyo lokhana okuthiwa kufanele kube ye-political will.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba lwemali yama-bond notes, izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zitshele amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe eqoqa imbono kaZulu mayelana ngemali le namuhla ukuthi kaziyifuni limali. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abantu bekungathi bangaphapha ngendlela abakade bechaza ngayo ukuthi imali le eyethulwe libhanga lesizwe kusetshenziswa amandla kamongameli ngomvulo abayifuni ngoba ayehlukananga le mali eyake yaba khona eyamabhiyera eyachiya abantu belamaqubaquba ayo kodwa ingaselamandla okuthenga. Osakhulayo unkosazana Millicent Nyathi ubike ukuba bacelwa ukuhlonitshwa ngumongameli weZimbabwe njalo amabhondi abawafuni ngoba lapho abawoda khona impahla zabo zokuthengisa ibhondi bavele abalithathi ngoba kibo lifana lephepha lokusebenzisa esambuzini.
And imobhe khonapho lingaze lisole ukuthi izondile kumbe njani. It's because we are living in two different worlds. Your world is better than our world. As we rely on ukuphuma phandle siye emesini nasedinga impahla sizothengisa lana. Tell me ukuthi ngikhona unganika ibhondi lele ngihambe emesini nizobuya lana. Akulanto engizobuya layo. Two, ukudla kwethu abantu abethu lapha abakudla ezindlini ukuhlungu. And you guys you don't know about that.
Umnumzana Patrick Ndlovu laye ungezelele ethi ibond abalifuni njalo amalunga edale lephalamende kumele bahambise ilizwi likaBulawayo lokuthi ibond alifunakali.
Lapha kulama issues amabili amathathu. Oqala integrity yenu ma MPs selizicompromisele njengabantu abasimeleyo eParliament ukuthi lekele umuntu ngoJune wafaka into ethiwa temporary measure expire ngoDisemba. Seribele sozositshela into expire. It cannot. So siyacela ukuthi lisihloniphe, lani lizihloniphe. Lingabe lizositshela amanga lapha ukuthi i $200 million and lingene emhla ka 28 twa liyaqeda ama line ema bank. Libona ama bank ema line kunjani namhla? 28, 29 namhla ka 30. Ama lines they are worse than last week.
UNdlovu uchaze ukuthi amalunga edale lephalamende azehlisile njalo kumele bahloniphe uZulu ethi ulusizi kwabasakhulayo abangakaze bahole kodwa bakhalela ibond.
Sifuna ibond note. Implement devolution engambani lokuthi kufuna kona lingathi Zimbabwe ayifuna ibond note. Abantu bakobulawa bathi abalifuni ibond note ngoba libancitsha amandla ukuthi bazivuse devolution.
Umnumzana Ndodana Msipha ubike ukuba amalunga edale lephalamende bangamasela ibond abalifuni.
Ibond note lelo selikhona sizamile thina njengabantu ukuthi asilifuni. You were quiet as our honorable MPs. Kathesi selikhona liphakama ngoba selibona i-opportunity yokuhamba i-government iyalikhupha imali ukuthi namhla bakobulawayo kusasa base-follows. Lilale emawetereni sonamhla. Lingafikethini oyi liyalele wetereni. That's taxpayers' money. We are eating our money. Both the government and our honorable MPs, we are all thieves. Ibond note ifanana lokuthi kathesi mina ngakuboleka inkukhu zami ezingu-10 ubuye lensiba ezingu-10 uthi nanzi.
Umnumzana Iphithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu ubuzile amalunga edale lephalamende ukuba ibond ivele izasebenzani njalo kabalifuni.
Yini ibond note? If I'm to ask laba abantu bayifuna yikwiyini? A pressed ibond paper, a press where yaphrintwa le yinto yankoni yaphuma ungayihlikihle. As it is namhlanje uJehova bathi is 2 bond lokuzi $1.50. What is that? Linalithi geje 1:1 kuma billboards. We have defied common sense as a country, and that is why we are here talking about into engamelanga sikhulume ngayo. Think about things esizasenza siphumelele as a nation, not to listele ngebond paper.
UNdumiso Siziba uthe ibond kabalifuni ngoba alivezi ukuba yimali eqotho njalo epha umuntu isithunzi uma eyiphethe.
Kubuya ibhondi lapho into ekhona yokuthi sizafaka ibhondi. Andithele ibhondi i-US dollar. Ibhondi i-US dollar, ama-US dollar engaphela liyasala libhondani. Sesiyamele futhi iqase futhi belokhu sitshintshe imali, sitshintshe imali. Lathi kumele sibe le-pride.
Lwela amalungelo ezisebenzi koBulawayo, umnumzana Mandla Sibanda wethese umongameli icala lobusela obusegcekeni ngoba esithi isisindo semali yamabond asicaci njalo kobulawayo akulamali ibond izadiliza umnotho kakhulu
ngoba kayisincedi isitedi yasibulala sivela ku-ira nisemeni lapho esilahlekelwe khona kakhulu ngama-savings ethu salahlekelwa kakhulu in terms of i-social security khathesi kulabadala balama-35-40 years besebenza kodwa kalasenti
abantu batshona belindile kodwa akulamali abayitholayo labo abalenhlanhla baphiwa amadola angamashumi amahlanu ngelanga kumbe ama-bond notes angamashumi amahlanu kodwa imindwendwe ayipheli ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Robert Mugabe sokumele esuke embusweni atetele ubukhokheli obutsha. Ekhuluma eseSoweto namuhla emkhosini wokukhalela uZulu wele Cuba ngokutshona kukamnumzana Fidel Castro. Umalema uthe njengoCastro owasuka embusweni wachiyela umfowabo isikhundla sokuyisikhathi sokuthi umgabe laye esuke embusweni achiyele abanye. Umalema ngumuntu obesaziwa kakhulu ngokusekela umbuso kamongameli Mugabe esakubandla le-African National Congress. Kodwa waguqula umbono wakhe ngokuphuma kuleli bandla esesungula elakhe ele-EFF. Lanxa nje esithi uMugabe ngumuntu walokhu emhlonipha ngokulwela inkululeko yeZimbabwe. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Amazwi la akawamangalisi ekuqaleni sizananzelela ukuthi umuntu akhuluma ngaye umuntu oleminyaka eyi-92 njalo osebuse cishe iminyaka eyi-36 ngakho ngeminyaka yakhe kuphela langesikhathi abuse ngaso kusobala ebantwini abaningi ukuthi hayi isikhathi sesitshayile sokuthi anikeze intambo omunye omncane ngakho inkulumo le ihambisana nemicabango yabantu abaningi eZimbabwe, eAfrika nomhlaba wonke jikelele.
Kubandla le-ANC uMalema waziwa kakhulu njengomuntu owayesekela kakhulu umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa wathi ngokuphuma kuleli bandla kulapho aguqula khona umbono wakhe ngomugabe. Kuyini kahle kahle ongathi kwenza waguqula umbono wakhe?
Sizakhulu ngula uthi kulento ukuthi umngane wesitha sami la eyisitha isitha sesitha sami kusho ukuthi ungane siyananzelela ukuthi ukutshintsha kwakhe akulani lama views epolitics kusekutheni imbangi yakhe Jacob Zuma ANC bazwana kakhulu lezano PF njengamabandla alolinkulu leyo ngakho kubone hambisana labantu abadlilana le ANC kongasoze kumhambele kahle noma lema njengomuntu oku opposition ngakho yikho sabona kusiba le shift ngenxa yokuthi manje useyi opposition lo umuntu ongumngane le ANC usesiba yisitha se-EFF usesiba yisitha ka Julius Malema.
Yena umgabe ubona siba le ndaba lawo yini amazwi kamalema vele umbona ewapha nje umcabango
sizananzelela ukuthi umgabe njengomuntu ophethe intambo zombuso kunzima ukuthi engayethuswa ngumuntu oyi-opposition.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa. Ku-Life Talk lamuhla kuhlelo lwe-Women's Roundtable sixoxa ngokunanzwa kwelanga le-World AIDS Day. emhlabeni jikelele lamhlanje lapho uZulu akhuluma khona ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imizamo yebutho lakwele Syria eyokuthatha idolobho le-Aleppo elalihluthunwe ngabahlamuki be-ISIS ilokho isiya phambili sokusiba le mibuzo yokuthi kungaba so kuyikuphetha komvukela lo na wona osule minyaka phose emine. Izizalwane zakwele The Gambia ziye kukhetho lamhla lapho umongameli Yahya Jammeh osebuse khona kusukela ngomnyaka ka-1994 esetheswa amacala ombhuqazwe ucuku lokwephula ilungelo loluntu. Umeli weMelika eZimbabwe uthi ukusekelwa okugcweleyo kwenhlelo zokwenqabela umkhuhlane wengculaza iyo yodwa indlela yokuqeda ukumemetheka kwegciwane elibangela lomkhuhlane. Okuyiso isiqokoqela sendikimba yokuthakazelela ilanga lokulwisana lengculaza ele World AIDS Day eliphathwe edolobheni elinanzwa elamhlanje emhlabeni jikelele. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
U-Ambassador Harry K. Thomas Jr. ubebambane lomsekeli kamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, iziphathamandla zakuleli kanye lenhlanganiso ezitshiyeneyo ukunanza leli langa lapho kujongwe ukuqeda ukumemetheka kwengculaza osokukhwela kwabatsha. Ukumemetheka kwengculaza ebadaleni sokwehla phose amashumi ayisikhombisa ekhulwini 67% kusukela ngomnyaka ka-2003 kodwa sokumemetheka kwabatsha kwiminyaka edluleyo. Lo nyaka ukunanza leli langa kuphathwe kuleli dolobho leKhwekhwe kulandela imbiko yenhlanganiso ye-National AIDS Council ethi leli dolobho yililo elilenani eliphezulu labantu abathelelwa ingculaza. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr. David Parrenyathwa ekhuluma emkhosini lo uthi kuyadingakala ukuthi kuqakathekiswe abantu abatsha abasemakolitshini, abasebenza ezemacansini, abasemajele, abemba amatshi aligugu kanye labesifazana nxa umkhuhlane lo uzaqedwa.
1995, that's the first case of HIV.
Abantu lokhu bekhuluma ngamaqembu aqhakathekileyo, amaqembu anjengabantu asemajele, yibo okumele sibe sibakhangele njengelinye lamaqembu lawo.
Uthi kulapho okuba nzima ukuthi bathole ukuvikelwa emkhuhlaneni wengculaza.
Nxa khona sesikhangele indaba zegcekwane, sichiya abantu abanjengama-lesbian, abantu abanjengama-gay, okuthiwa yizitabane, kumbe abantu abathengisa ezocansi, yinto embi kakhulu.
Unkosikazi Michelle Sibanda, oyisakhamuzi, uthi lanxa ilizwe liqhubeka ngemizamo yokulwisana lengculaza, kuqakathekile ukuthi abempilakahle baqhubeke bexoxisana loZulu ngobudlelwano obukhona phakathi kwengculaza, udlakelwa kwabesifazana kanye lobuyanga okuyikho okwenza ilanga lokunanza ingculaza libe yingxenye yamalanga okukhankasela ukuqeda udlakela esindlini, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Mina njengomfazi bengicabanga ukuthi khona uku-empower fazi kuthi ezikhathini eziningi uzathola ukuthi abantu abadubekayo yibo kakhulu aba-abhuzayo, ngoba esikhathini eziningi umuntu uyabe ezitshethi lapha yikho enyabe ngithola khona konke, so ukuthi ngachiya nyawuyanga.
Indikimba yalo nyaka yokunanza ilanga leli ithi Hands Up for HIV Prevention emhlabeni wonke jikelele kuthi iyakuleli ithi Closing the Tap of New Infections. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kunjalo nje udokotela webutho leZimbabwe National Army uDr Colonel Israel Dube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kulabo dokotela eZimbabwe abazama ngawo wonke amandla ukuthi kutholakale umuthi wokwelapha umkhuhlane we-HIV AIDS.
Into enkulu esiyenzayo ngikunika imithi elaphi HIV and yona leyi itshengisa ukuthi asayithola eminye imithi like eyabe isamitsha isetshenziswa kaningi kwakhona ayithatha isikhathi ukuthi iqale ukungena isetshenziswe especially ezweni bethu ebantwini engibabonayo mina angikaboni ukuthi onatha umuthi omutsha kakhulu osetshenziswa kwezinye izizwe but like imithi HIV kule minye imithi esasinika abantu ayisiba ayisenze ezinye inkinga like ukuthi amafutha aqala ukutshintsha ukuma kwawo emzimbeni ukuthi ezinye indawo ziyaba la mafutha amalutshwane konke kulokhu kusenziwa yimithi enathwa for isifo se-HIV. Imithi yona leyi izibhedlela eziningi zama ukupha abantu sebenika imithi enganiki inkinga zona lezo ezitshintsha ukuthi amafutha angabi endaweni afanele bekhona.
Kodwa nxa sikhangela sibili kweze lokho kuthiwa yi-research, kambe bakhona yini odokotela laba abaphatheke kakhulu ngakhona ukuthi bedingadinge ukuthi kambe bangathola yini ama-drugs angavela eZimbabwe?
I-research especially we-HIV bayayenza kwezenzwa ngabodokotela abelapha besebenzisa imithi kuphela abangahliziyo okuthiwa ngama-physicians. Kulabanye ama-physicians ayenza i-research but i-research ewugcina umuthi sibili oyelapha i-HIV sithi lo umuthi owalungisa eZimbabwe la odokotela benza i-research abakafiki ukuthi bekwanise ukwenza njalo but ngikwazi kulabanye odokotela ababe ngodokotela sibili but bathanda ukusebenzisa imithi esintu and benza i-research emithini eyesintu labo bona labo bakhanya bezama ukucinga ukuthi bengathola imithi engancedisa especially ekwelapheni i-HIV.
Udokotela Colonel Israel Dube ukubutho leZimbabwe National Army ubekhuluma lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseHarare. Etabeni lethu olumqoka lamhlanje, uZulu uthi uhulumende udlalisa imali ngokuthumela iqula ledale lePhalamende kuZulu ukuyadinga imbono yakhe ngemali yamabond notes. Abaningi bathi lokhu akuncedi kalutho, nanku le mali yakhona isivele sisetshenziswa. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe le ntathelizindaba umnumzana Mxolisi Ncube, yena osebenzela kwele South Africa endawonye lo meli weBinga North edalele Parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena olilunga njalo lekomiti yezemali eqhuba imihlangano loZulu ngodaba lwamabond notes lolu. USibanda usungula lingxoxo.
So ke lidingani kithi bakuza lo mbuzo abantu, kodwa into ekhona nanga ukungena kwamabond notes kumarket nalo mthetho esiwubhodelayo izinto ezimbili ezehlukeneyo kodwa kuyizinto ezivila ngentowane. Uhulumende uhlodise amabond notes esebenzisa ama-presidential powers. So-ke lo ngumthetho ozimeleyo omi wodwa oyenza ukuthi amabond notes etholakale esekhona kodwa umthetho owamandla kapresident usebenza kuphela okwenyanga ezingu-6. Ungadlula inyanga ezingu-6 lowo mthetho uyakuswekfayile okutho ukuthi uyabe ungaselamandla. So-ke esikubhodelayo thina yikuyalungisisa lowo mthetho oyi-amendment ye-Reserve Bank of Zimbabwe Act.
Newethu Ncube, wena uthini-ke ngemihlangano le elokhu isenziwa?
Ngokubona kwami umthetho lowo abantu bangaze bathini, angiboni ukuthi kulento ezotshintsha because sesike sakubona ekuqaleni ukuthi na uhulumende esilayo weZANU-P F ma efune ulutho ulwenza ngenkani. Sizabona ukuthi ngesikhathi kumele ukuthi
kuyenziwe imihlangano yeCOPAC ukuthi abantu bakhulume into abazifunayo. Sizothola ukuthi vele abantu beCOPAC kade besiya khona bebethola kunabantu abavele bedunyelwe ukuthi bayekhuluma izinto ezithile ezifunwa libandla elibusayo. Akula nto entsha engibona ukuthi mina ingaphuma manje. Lapha kuphela abazama ukukwenza ukuthi benze sengathi lento yabo bayifake ebantwini, kodwa impendulo abavele beyifuna sebelayo. They are just trying to legitimize an illegitimate process. Indaba yama-bond notes aqalanga namhlanje uyiso. Ngabe kade befuna ukuthi mhlawumbe abantu babe le-say ekuthini ama-bond notes kasetshenziswe bangasetshenziswa. Ngaleso sikhathi beqala ukukhuluma ngawo bengakaze bayafake. Bebezolanda abantu bethi sile mcabango onjengalo lalo lalo. Singakufaka yini masikufaka sikufake ngayiphi indlela? Awikho indlela abazathi nxa sebeyafakile abantu bangayala bethi abafuni bebese beyadonsa bethi hayi njengoba liyalile awusasebenzi umthetho lowo lama-bond notes kawasasebenzi.
Hayi sikho kudlalisa imali yini sibanda?
Ikudlalisa imali aso kudlalisa imali. Into okusukwethu banise ukuthi iveke ke uma ilungisa umthetho wayo wama-sectoral instruments. Akukho umthetho obamba ngamandla ukuthi uhulumende ehambisanise abantu akalungisi umthetho lowo. Kodwa singafika ephaliyamende, iphaliyamende iyabanjwa ngamandla nge-constitution ukuthi kufanele ukuthi khona iye-consulta abantu. Iyanceda ngani njengokutho kukancube, hhayi kakuyi kunceda lutho. Vele sikujwayele eZimbabwe ukuthi khona noma kungathiwa khona hamba nini abantu bekhuluma abawukhulumayo akuzake kube lesikhathi lapho eZimbabwe okuthathwa khona imibono lemicabango yabantu ifakwe phakathi nako.
Ukwethulwa kwama-bond notes kunganceda na ukwehlisa udubo lwemali?
Ama-bond notes plastics guys iyo ndlela engayenza ukuthi umkhonomi wezimbabwe. Lesi nje indlela lena eyokuthi uhulumende nxa esethe waphelelwa ukuthi futhi ngenza njani bese sesithi hayi wothi sifake lokhu mhlawumbe ungasiphilisa enyinyanga eyodwa kumbe inyanga ezimbili bese sithi sokuzama ukubhula nje umthithi lo kodwa aso-permanent solution eyenza ukuthi ama-problems ahlangana nelizwe ekhona.
Wena-ke Ncube uyibona njani i-bond note?
Engakutsho ukuthi njengabantu abanethwa lizulu uyagijimela la ngaphansi kwesihlathi ukuthi uzama ukuchatha khona. IZimbabwe ngathi mina ngendaba zomkhonomi welizwe ifana nomuntu ohamba emgwaqweni enethwa lizulu osengagijimela noma manje asesixukweni ukuthi uzama ukuyachatha. Njengendlela yokuthi mhlawumbe ivale inkinga yesikhatshana, yebo ibhondi noti lingabe lilungile lona kusiyaphela maybe ikhisimusi kusiza umnyaka omuhle. Kodwa njengesixazululo sesikhathi eside ayikho indlela lapho ibhondi noti elingasebenza khona ukuthi lisisize ngokomkhonomi welizwe ngoba ngibona mina ukuthi vele sesihamba kunyawo lolwele sesihamba kilo ngesikhathi ku-introduce ama-bearers cheque ngo-2003. Ngesikhathi efika ngomnyaka afika ngawo saphefumula kakuhle sathi thina hayi mhlawumbe inkinga iphelile. Kodwa ngokuya kwesikhathi i-bearers cheque laba yinkinga lonangokwalo. Kungakho i-bond note leli mhlawumbe okwamaviki amabili amathathu amane azayo sesiya kukhisimusi lingathi siza. Kodwa ngemva kwalokho kuzoqala futhi inkinga ezintsha ngenxa yokuthi lona livele lisebenza eZimbabwe kuphela. Okutho ukuthi akula mehluko phakathi kwalo le-bearers cheque. Nxa umuntu esefuna ukuthi mhlawumbe azowoda eGoli njengoba amaZimbabweans engabantu abaphila ngokuthengisa uzofuna ukuthi mhlawumbe athole imali yaseGoli. Uza athole leyo mali kuzokwenza ukuthi irandi libe likhuphuka ngenxa yokuthi irandi imali yabo isifuneka ngaleso sikhathi kukanti i-bond note imali yabo ikhona ukuthi irandi lelo lithengwe ngayo. Kungakho i-inflation vele izoqala. Lokho kukahulumende ukuthi asitshele ukuthi i-bond note lilingana le-US dollar mhlawumbe okwensuku ezithile ezikhona kungaba njalo. Kodwa njengalalela mina eyikhitho engitholeyo lapho ivele ze-SBC kuthiwa ama-shops amanye asebhala ukuthi already nxa into i-$1.20 nge-US nge-bond note i-$1.50 okutho ukuthi khona ngokwakho vele yikuqala kwe-inflation.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa obexoxa endawonye lelunga ledale lephalamende elimela iBinga North umnumzana Prince Dube Gospanda kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.